siyakwazi ukuthi uChamisa uthwele ubunzima ebunjani emahlombakhe uzama ukuthi iZimbabwe ibe ledemocracy esingathi ikuzibusa kwabantu kodwa uphakathi kwelitshe lembokodo ngabe ngumntwana sithi uche isisu unina eche iqolo uzabelethwa njani ke umntwana onjalo sicela lisibekezelele lisikhulekele kakhulu likhulekele imuli kaNelson Chamisa uPresident Nelson Chamisa ngalo umbiko esuthole izolo ntambama yikho ke konke lokhu ede sisalungisa ukuthi sitshele isizwe sakwethu kubuhlungu kangaka ukuthi ujaha obindana labantu abaningi kangaka ezama ukulungisa iZimbabwe ukuthi ibe ngenye yamazwe eAfrika alandela idemokrasi khonoko khonoko siphakathi kokulungiselela imihlangano yethu eqakathekileyo awumama wabesishiya
likhuluma ngemithandazo sizwe kuthiwa uNakachamisa ube ngumuntu olomusa obe ethandaza obe hamba esontweni engela bandlululo engela nzondo ngokwazi kwenu lingamchaza njengomuntu obenjani
siyakwazi sonke umama lo ede devout Christian ede ngumuntu ozimisele kakhulu ebandleni ekhonza uNkulunkulu njengamanye omama njalo efundise abantu bakhe ukuziphatha ukuba lomusa ukubekezela sicela likhalele emoli yakuChamisa singathi ngumama wesizwe ngoba uPresident Chamisa ngumuntu wabantu bonke siyabonga mahlabezulu.